lethu selusiya emaphethelweni sesiqedile kakhulu emaphandleni lapho ke ebesiqhaqhangele kuba nasibe nabakhandidate avele ebantwini njalo asebenza labantu njalo alokuzwisisa izinto ezifunwa ngabantu ke sesisele kuba nasiqedise sonke ngama-citizen caucus emadolobheni amalutshwana aseleyo eHarare lakoBulawayo kodwa ke kumanye amaprovinsi esaphetha ke sesimelele ukubana ke kukhitshwe ke ilisti lezi abantu abazasimela ekugcineni kwakhona kodwa in terms of the programming ngingathi mina sesisemaphethelweni akhona ukuseleyo ukubana ke sizophumisa ke ilisti laba abazasimela nxa ukhetho soluannounsiwe nguhulumente.
Baba Ncube, uyakhuluma lapho Siziba ngohlelo lolu, ungathini ngalo?
Uhlelo lwabo Siziba lungamaqanda amahle, inkukhu ethi nxa ibekele ibekele amaqanda abuye ke emahle kodwa kungakaphumi iMatsiyane bonabo. So yikho esikubonayo njalo uhlelo lwabo kayisiyo into elula, bathe bona bafuna umuntu abazamlanda ebantwini, ehlezi ebantwini ivine engasiyo memba yabo. Kodwa ungawu-checka into yakho indlela eyenzakalayo, babe befuna abantu abangama-members. I-vetting yabo ba-checka abantu abangama-members. Kube sokusiza futhi uhlupho lokuthi ukuvota kwakhona ukuthi ngubani onguye o-in-charge. Kuba le mibuzo eminingi, ngingakhangela indawo ezinjengabonkayi ngani. Venue yakhona ukuthi kuzahlanganwa ngaphi ukuthi kuvota obani bevotele ubani. Lama numbers kabawavezi ukuthi hayi nangu Siziba lapha uvotelwe ngabangu-5 umoya uvote dele ngabangu-5 akubonakali khona lokho nje njengalokho esike sabona izani kwenza ukuthi kuba lokhetho libone la ma-results akhona ekhona. Umbono wakwesiziba umuhle kodwa ungathi uyabehlula ukuthi bawenze.
Yes, yakuzwa kakhulu Ncube. Baba Siziba,
utsho kahle Ncube ukubana uyabonayo kuzalwa ingane iyakwazi ukuba lezinkinga ezokuluma amazinyo asaphuma. So kukwanisa ukuba kule nkinga kodwa silokhu jabula thina kakhulu ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke sikwanisa ukuyaphumisa ke umuntu ovele ebantwini. So ngibe specific emayelana le ndaba ezelezwa uNcube okokuqala ukubana ye ngendabana umbangazi bakhona abazama ukuthi befihla abanye bengatshela abanye iveni yikho libona sacina simekashuthi icommission iyapublicisa kuba abantu bonke ukubana icocus izayenziwa esikhathi esidi. Thina hlukene lezani ukuthi thina asivali mavoti. Thina inhlelo zethu okokuqala siyakhangela ukuthi umuntu anominethwa endaweni ezijiyeneyo ngabantu baphi bese sisibanga sesibili esokubana ke abanominethwayo bevetwe labana. Kuvetting yethu kulabanye abantu abangasiwo kube-CCC noma the Broad Democracy Movement abaphasa i-vetting. Ungakhangela abantu abaningi abakhitshwe i-vetting. Utsho kahle ukhulume ibandleli nje indawo enjengasenkaya. Enkaya ke kwakulo engimaziyo kakhulu off my head kwakulo Hadebe kwenye inkaya le ngiyabona yi-South kulo Bebe. Abanye bathi anoBebe waye kwenye ibandla asikukhangeli khonoko. Sikhangela i-security issues ukubana uyakwanisa ukuthi wawungekho ku-CCC kodwa kawuzange uye kuleli bandla eliyile sembusweni esikuleli lizwe noma ukubana ungabe usebenzela ke ezinye inhlanganiso ama-organs of the state ukubana ungabe uthunywe ukuzobudliza ibandla labantu. So yiyo ayikhangelwa ikakhulu ungakhangela kwezinye indawo kubo-Harare kubo-Bulawayo kulabanye abantu abanominethwayo ungakhangela abantu abanjengamomagrenlong banominethwa. So bantu ongathi hhayi laba ke bebekhona kufona i-CCC bahamba lana othisi dangarembo ngabanye abanomnethwayo baningi abantu abanomnethwayo abangasibo
intotaaebeqokeke
isikipa seyelo. So bona lapha siyabafaka esisiyasikikho kathi sikuma-caucus sasikhangela ukuba nomuntu ekhuluma i-manifest yakumela mina engavotela ngizenza. So labo yibe sizabathatha sesibekwazi ukubana hayi kulama-stakeholder esathatha abangasibo bantu abakwanisa ukubuya kunhlanganiso abanjengama-church izinduno sobhuku sasibafonela befake imbono yabo.
Siyakuzwa kakhulu Siziba. Ncube,
into yabo Siziba itshaya emthanjeni ngoba thina vele njenge-Freedom Alliance yiyo i-concept esayiqalayo naleyo ukuthi abantu kabakhethwe ngendlela e-transparent bakhethwe ngabantu labo abahlala la. Uhlupho olukhona amakhomishina akhona ngicabanga ukuthi kuyadingakala ukuthi baba Siziba liku-improve into akhona likulolongekayo ukuthi ukhomishina uthi nxa esiza angithi siza bekhala abantu benu ngokuthi ukuhlala kwezindawo lami ngihleli ngizwa umakhelwane ekhala ukuthi ukhomishina uhlathi esiza engathi uvela utemumetha kumumethe umumetha amagama emlonyeni abanye mabemlingele kuyehluleka nokuvuma uyangumuna ngokunye khona lokho engibona ngathi khona kuzabe kuzaligqula amamadoda njengoba ngishilo babuduka ukuthi into leyo ingumqondo omuhle kakhulu ukuthi nxa ilandelwe ngendlela kungalabo uhwaba obokufuna izikhundla kuyasebenza kodwa kuhlupho olukhona sibona ubuhwaba obezikhundla ivenue ngiyayitshintsha mina uncube ngitshela abanye ukuthi wozanini ezwe labo abanye ngithi hayi lingayo emagazini banike wrong information bagijima abantu bayeshela besemagazi ngani.